sobe ngihlala yenza ukuthi nxa izikolo zivulwa thina njenge-athuzi sibe nohlelo esilwenzayo sifikithela i-$540 lo nyaka sikukhangele sathi thina singayabutana e-Harare siba lenkinga yokuthi thina sesinabanyebethu asebebothiwe njengokuthi kathesi sinabanyebethu abalitshumi lasithupha 16 ababotshwa last year besiyamelela i-MJNC esasikhangelele khona sizakhwezela imali lo nyaka sithe sithi ukutshintsha indlela esisebenza ngayo amalunga ethu asemkhankasweni womzima kathesi lapha abakhona ukunyusa abantu ukuthi bezobancedisa ukukhuluma ngezinto ezigoqela uhulumende ikakhulu upresident wabika ukuthi umnyaka lowu education izabe i-free kuyinto eyayiyenzakala emuva le abantu asizange sikulandele lo nyaka usekukhulumile umdibiso wethu okunye esizabe sikhuluma ngakho sifuna ukuthi kugcwalisiswe nguhulumende yi-state funded education njengoba khona kele siyi-aphizisala sikhuluma ngayo ukuthi ukuthengisa imfundo ku akube kulendele isisekelo sombuso esikhuluma nge-state funded education nxa upresident wayekhulumela ukukusebenzisa njengendlela yokudinga amavoti sithi thina umhlaka-9 sesondele mhlaka-6 sizabe sikhuluma ngakho sikhangelele ukuthi mhlaka-9 akula mntwana ozavuzwa ifizi siphinde sithi thina nxa ifizi isikhokhelwa ngohulumende yomntwana wonke ababalisi abanikezwe iholo labo leliyana elalikhona kungakafiki u-2018 October yikho lapho esikhangele khona ukuthi liphoswa libe living way nxa sesilapho-ke ku-$540 izisebenzi zonke sesingaqala ukukhuluma ngokuthi iyenelisa yini abantu
ngase sibuyela kumkhankaso wenu lo eliwuhlelileyo ukuthi ube ngolwesihlanu ngobani elibanxusayo ukuthi babe lani kulo mkhankaso njalo libona ungasiza na kwizikhalazo zenu
kwakuqala thina singamalunga e-athuzi sinxusa ababalisi esisebenza lapo ngabantu bakuqala abesibili abantu esibanxusayo ngezinye izisebenzi zikahulumeni ngoba singathi thina khankaselo i-$540 asiyifuni singababalisi sonke siyifuna zonke izisebenzi zikahulumeni ze-$540 abantu esibanxusayo ngabazali athi singababalisi singabazali thole nzima ngemali yokubhadala ifizi thole nzima ngendleko ezidingakalayo esikolo ngokunjalo abazali bonke siyabancisa lafana ukuthi khangelani kulinde sithembise ukuthi iyabhadala ifizi futhi free education 2023 and 9 out free education next year kodwa lokhu esikhuleka sikhokha indleko zesikolo sinxusa wonke umuntu esezimbabwe ukuthi akhangele ukuthi uhulumende uyalandela yini akukhulumayo umkhankaso wethu kakhulu kakhulu nokuthi sithi uhulumende kayenze khonokho akuthengisa abantu abe accounted athengise
lizakwenza umkhankaso lo lingaphi
sikhangelele ukuthi lapho umuntu akhona bayendaweni abangafika bahlangane khona bebaningi ngokunjalo izimbabwe yonke sikhangelele ukuthi ngesikhathi esifanayo kuzabe kulo mdibiso nalo abantu bethola ama-placards behamba bekhuluma abanye bezithatha ama-video besiposta ku-social media kodwa sizikhali sikhangelele ukuthi lapho abantu abazabe bekhona baqoqane bayebuthana kwenye indawo bayenze umdibiso nalo bona ukuthi uhulumende uyeqa efithini
kule nhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eyababalisi njalo balobe incwadi eyilobela i-Public Service Commission hlabela ngomani yini labe-Progressive Teachers Union
i-Progressive Teachers Union siyahlangana layo kumbumba yethu kwama-union ababalisi i-4 ngokunjalo esikwaziyo kuma bebhale incwadi ebhale ku-Public Service Commission bakhuluma ngendaba yokana bakhuluma ngendaba yomholo bakhuluma nge-$540 okuyiyo ingoma esiyihlabelayo lapho ekutheni thina bona babhale incwadi labo kodwa sizabafinyelela ukuthi sisebenza nabo bazaba yingxenye yomkhankaso wethu nalo esilabo.